Kwa hizika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kule mdingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Zakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona sesiwabona ama-factory angkhona ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizabonga ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abe inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots #. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethulela mhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe zize zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kwele Melika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcweti kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli izinto ziyakhwela kodwa kulamuntu ochasisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono omuntu ukhule kuhle kebe kuqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezi zizalwane zaseZimbabwe ezikhonapha ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisa na labo Melika lamazachine kuhle sibili kodwa achitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebe lethemba kumkonomi waseZimbabwe. So into enhle sibili kodwa kuningi okumele kulungise kusesele izigwenxa eziningi sibili kodwa into enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali la?
Omnye umla ilandi lika Jesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ikabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ikabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezi zalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo. Laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazwe.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bathi lokhu kuza ngemva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Priska Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunazelela ukuba abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa eMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonde Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12, lo ward 22 eBikita kuseMashingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe lo ward 14, ward 16, 17 lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abengani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengehlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha ungahamba emaklinika ezibhedlela abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa. Bayakwazi ukuthi kumele ngiye complainer nga ngenxa ukuthi u-section 76 wesisekelo sombuso esithi ukuthi wonke umuntu ikakhulu lophila lalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena leyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo okubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phansi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinti lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthana eHarare Gardens benanza iviki labaphila nalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila nalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela ama video.
Ta irep labo bebemangala ukuthi irep le umuntu ongubaba urethwa njani ngomuntu ongumama lokuthi irep imele iye reportwa whether ungubaba obanjwe ngumama kumbe ngumama obanjwe ngubaba kumbe ngumntwana obanjwe ngubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko, yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo. Uhlangana lodubo usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekile laba abangakhulumiyo abangezwa endlebeni abesiba lama difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo kufana nelema clinic kufana nele-court kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language laba be-clinic bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlalakahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingane lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Afrika njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elilesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kubanga lomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqhathaniswa labantwana abangela lesi simo. Inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingamathumi amabili 19,000 eHarare kuphela kuthelizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli beStudio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Akesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli George Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo nelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi emhlabeni jikelele babulawa imkhuhlane enhliziyo othukela lemihlobo etiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso yenziwe ngabenhlanganiso ye The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathi ntambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe iState of the Nation Address, umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathi ntambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa ukuhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba le The Herald ukuthi abaphathi ntambo abazehluleka ukuphuma lama bill la bazabizwa ukuthi bayechasisela idalela eParliamente ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathi ntambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho kodwa ngazinandelele imithetho enxa isiza ngena kuParliament iyalingama bill kodwa ibill yakhona kule drafting department kuMinister of Justice ingazi ukuthi kula drafters amangayo ngoba kayiso zikwanisa ukufika kuParliament kungazange kube le public consultation uZulu engazange abuze ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingama 30 days ngaba le drafting kube le public consultation izenge ngena kuParliament ibili yakho nasibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina abazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asethulekile.
Kungaba into engaphathisa yini lizwe?
Ukukhona phela njengathi njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angithi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuso sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisise umgabi wasalela nje wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnankagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwani ukuthi bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathelo elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenzeka kusho ukuthi athathe yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idale lePhalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathi ntambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho. Nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edale lePhalamende asuzahambe nje aye ukuthi ngehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba bengaze baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engce-90 days engahamba kuthi ngoba akula sida sokuthi abile abachanga uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Alo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars lilethuba lokunqoba LAFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizanqikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi LAFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okunenga sikuzweni kwintatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga thile FC Platinum kanye lelengezi Platinum Stars abhekane lemidlalo engaguqula isimo sengalane Iqembu lengezi Platinum Stars lona ihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni eBaba Fields. Kuthele FC Platinum lizemukela eleDynamo senkundleni eMandava. Iqembu lengezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona eliqhuba nzima kulonyaka, libe selithandazela ukuba eleDynamo lona elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu liphazamise leFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthelengezi lemiklomelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leBlack Rhinos lizadibana leTriangle, kuthe leHarare City lizadlala leChicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela eleCapes United enkundleni eNational Sports Stadium, njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
We know a lot about Capes.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba siphume lamasu azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leChapungu lizadlala leChapane Mine ngase-Ascot, iqembu leRentals lizancikilana leMtare City ngaseRufaro Stadium, kuthe leBulawayo Chiefs lizadibana leNicroot ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leYada elizemukela khona eleZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Was a Friday. Kuhlelo Was a Friday liviki silomculi odabuka kwentutu ziyathunqa koBulawayo, uThulani Dube owazakala ngokuthi nguToots #touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Baya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunqa. UThutsi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu ke uHashtag eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kugodlwa eminyama komahlaba ithwale emahole ngikulele khona. Ngifunde eChazi Primary leChazi Secondary. And a part of my education ngafunda ngikhona lapha etown la koBulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly ngasensiya kwe HS Primary, lapho engaqedisa khona I primary level yami le secondary level yami.
Uyazibhalela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo and kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje nxa kukuthi iphupho langkhona lifika ngiyabe sengilami ngihle ngivuke ngirekhode iphupho langkhona kufoni yami.
Hello, was a Friday. Silo Toots #. Umfana we lobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenzela abantu abachiyene ukumangalisayo kodwa omqoka ukuthi ongu producer wami nguJo Maseko, labanye abasupporters awe Highlanders abalisela uPre 14 ngeke ngahlabela la ingoma ethi kayikhale.
Kayikhale Toots Pre 14
ngazo sebenza lo Sathuli, elinye njalo futhi supporta le Highlander lo Lloyd Sibanda, okubizwa kuthiwa ngupasi. Ngahlabela lo Precious Dube oyiperforma ku Hashtag Entertainment, iqembu engilawulayo, and ngisebenze njalo le platform 1, lapho esike sahlabela khona ingoma yabayinye nje.
Aswelakali emdlalweni yenguqu yeboso ngoba engumsekeli wayo omkhulu. Kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula.
Ngiphathekile entweni ezihlukeneyo, including being an accounts clerk and at the same time acting, and at the same time ngase ngidlala ibhora, ngidlalela ama juniors Highlanders, and itimu le ngayithanda kakhulu. Okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo, angizange ngilahle itimu, ngaqhubeka ngisupporter, and manje ngitshengisa ukuyisupporter kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane.
Uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho. Kukhona ukupheka yini kwamanje wethu lana?
Nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile i-Two-Tire album, iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje, okungango ukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo, because ethi masenza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule. Yimi uThuthu we-Hashtag, umfana wokugodla umnyama kamahlaba ayithwala.
Ngutholani Dube, bambiza Toots Hashtag. Utholakala kontonga zwelene kontuthi ziyathunqa omfazi ushaya indoda emagumeni eskies kwabulawyo phela. Nguye umhlabeleli esilaye kuleli viki Studio 7 kuhlelo Woza 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 Friday. Ikamra mgeza Jesus Bana ngithi libe lempela sonto elithulela. Bye bye.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda lapho obexoxa ke lo Toots Hashtag umhlabeleli ovela kobulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singake hlukani kesikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Igama nguChris Gande, asidibaneni ngevikezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusuka 7 kusiya ku-clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chekana 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu na Murara Samuri yeZimbabwe.